Kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu ebuseni mhla ka 5 kuMabasa 2019 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje kulandela ukhetho lokudinga ukhansila ka ward 28 wobulawayo olusanda ukwedlula amalunga amabandla aphikisayo abencintisa athi kufanele inhlanganiso yezek yamukele izixwayiso zezesini ukwenzela ukuthi ukhetho oluzayo luqhutshwe ngemfanelo.
Bengumsebenzi wezethu ukuthi bona basise abantu ukuthi abantu bazakufutela ngaphi ngoba inumber yabantu abalukhuthiweyo abathenwe away just because of those reasons iningi ukwedlula abantu abavutileyo. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi bona abezani bebesebethebisa.
Izitolo zakobulawayo ezabhidlika ngesikhathi abantu betshengisela besola kukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota zibikwa zilokhu zivuselelwa kancane kancane ngemva kokungenela kukahulumente ngemali yokwebolekwa.
Kodwa ukuzameka kuyazameka nakukhulumi uhulumente siyakubongana ngalo mzamo ukuthi hayi ngena sekunike imali ubana lizama ulibikisele emnumeni wenu bese libisela mbizela leyo mali. Kuwokhonoko kuyinto ezancedisa kakhulu ekuthuthukiseni amabhizinisi akobulawayo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ngilikhumbuza ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele lapho ongabukela lolu hlelo usiphe imbono yakho. Kulandela ukhetho lokudinga ukhansila kaward 28 kobulawayo olusanda ukwedlula amalunga amabandla aphikisayo abencintisa athi kufanele inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, yamukele izixwayiso ezivela kweZimbabwe Election Support Network, iZESNI, ukwenzela ukuthi iqhube umsebenzi ngemfanelo kusasa. Iningi belikhonona ngokuthi abantu bebebuyiselwa emuva ngoba indawo zabo zokuvotela sezitshintshiwe. IZESNI iyakugcizelela lokhu kanye lokuthi kwakungelandawo efaneleyo eyokuthi abagogekileyo bevotele khona lula. Kwanqoba umnumzana Kidwell Mujuru webandla leZANU-PF kulolu khetho lapho ibandla leMDC elalilamalunga amabili ayincintisa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomunye wababencintisa umnumzana Nkosikhona Nyoni webandla leMthwakazi Republic Party.
Indlela abantu abavote ngayo ayizange ngijabulise kakhulu ngoba i-turnout yakhona was very very low. Kuyo system ebeyasetshenziswa i-ZEC okuthiwa yi-reshuffling engazange imenyezele ebantwini ukuthi kule program enjengaleyo esikhona uvota kuma-voters roll ukuthi abantu sebetshintshiwe lapha kade abavotela khona kasithani sebevotela kwezinye indawo. So i-turnout yakhona yiyo eyenza ukuthi izibeke phansi kakhulu ngoba abantu into ekhona bazange bayizwisise ukuthi why umuntu etshintshe lapha divotela khona esiya kweyinye indawo without reason. Ngoba itule thina nxa siyikhangele kufaka ukuthi ngabanambili ethi mhlawumbe into yafakwa ku-TV yafakwa emanewspapeni nakwezinye nje indawo ezikuma-social media before i-voting day ifike. Isicabangela ukuthi mhlawumbe i-system engabisentshe seyizani ukuthi benza ukuthi abantu bengayivota bakhuthale ukuyavota.
Ngixoxela abanye njalo abakade bencintisa labo bakhuluma okufanayo kodwa ingxaki kahle kahle ngalokhu ibiyiphi abantu labo abasavotanga futhi yini njalo bebantu bebekwazi njani ukuthi bazavotela bani?
Sikukhangeleyo thina ukuthi bekungumsebenzi wezethu ukuthi bona basise abantu ukuthi abantu bazakufutela ngaphi ngoba inumber yabantu abalukhuthiweyo abathenwe away just because of those reasons iningi ukwedlula abantu abavutileyo. So esicabangela ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi bona abezani bebesebethebisasa ukuthi kule program enjengaleyo mhlawumbe baziswa bona abantu babo ukuthi no kule program enjengaleyo ezakwenzakala during the voting day. So thina kusihlukumeze kakhulu ikakhulu njengama-candidates awamanye ama-parties ukuthi How come is it in a zany? It's about just for the Kuzani councillors who pay the 7 months into engine a day without Uswachiri about Wagabana Paragate, the world food. A bargain themselves is only seen his card, not by this time.
Maskangela, inani labantu abavotileyo, baningi abavotele iZANU PF, kwalandelwa ngabavotele iMDC. Ibandla lakho liyake likhona ngalawa amabandla ukuthi tawasebenzele abantu bakobulawayo kumbe abemathebeleland. Lakathe silokhe lisima ngalokho yini?
Thina ebethu ibandla kasitshintshi indlela ebesivele sisebenza ngayo, sizakuma silokhe nje sibele amalungelo abantu. Kungelandi ukuthi mhlawumbe abantu kabazange mhlawumbe bazivotele ngendlela ezisikhangelele ngayo. Sizakuba sibela nje ukusuka komthwakazi ngendlela ebesiphephe sivele sisenza ngayo, ngoba thina ukuvota kuyindlela yokuthi sizilethe nje ebantwini. Kungelandi ama-results aze ekhona, but esikhangelele ukuthi umthwakazi kube ngumthwakazi ohlezi ngendlela esikhangelele ukuthi kufanele ukuthi ahlale kuhle, ajabule langendlela esiphethwe ngayo 16 years ekhona. Sizame by all means ukuthi siyidilise ukuthi ingabi khona, ngoba thina si-marginalized region, asikhanyelwa njengabantu, sikhanyelelwa phansi.
Libona ingani kungani abantu abathi bahlukuluzwa isehlakalo seGugurahundi lokunye belokhu beqhubekela phambili ngokuvotela ibandla leZANU PF, kumbe umuntu okusobala ukuthi ngaso weMathebeleland?
Abantu basesilokwesaba, ikakhulukazi masikhangele uhleli olweGugurahundi, ngoba ikakhulukazi sikhangele ukuthi abantu abadala basesilovalo kakhulu ukuthi uma bengasayivutikanga izani, mhlawumbe kusengaphinde futhi kwenzeke lokhane kwenzeka kuqala. Ngoba singakhangela intsha eningi, ikakhulukazi ehlangothini lolungapha eMathebeleland, bakubo-South Africa, bakubo-Botswana. So abadala abaningi yibo abakhona lapha, okuyibo abayazi indlela abahlukunyiswa ngayo iGugurahundi. Yibo abahlezi labantwana, yibo abagcina bazuba. So uthole ukuthi bona abadala kuba nzima ukuthi bathi let's vote for maybe iparty mhlawumbe abangabe beyithanda azazani iZANU PF, bese besiba lokwesaba la kana ama-vote buying ukuthi banikeze ukudla, bayenzikwazi isenzathi kakhulukazi ngamalukhuza ngama-campaign period. Siyathembisa ukuthi hhayi kuZulu wonke, hhayi thina soze sini indlela esivele sebenza ngayo, ngoba thina uZulu siyakwazi ukuthi uhlukumeze kakhulu. Siwalwela amalungelo akomthwakazi ukwenzela ukuthi umthwakazi aphume ezandleni zabahuquluzi abangabezani PF, okuyiba benza ukuthi abantu baphile impilo obuhlungu kangaka.
Lo ngumnumzana Nkosikhona Nyoni oyibandla leMthwakazi Republic Party, sixoxelaye ekobulawayo. Amabhizimusi akobulawayo abhidlika ngesikhathi abantu bejengisela kunyanga ezedluleyo besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota, abikwa elokhu evuselelwa kancane kancane ngemva kokungenela kwahulumende ngemali yokuwasiza. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Into engikwaziyo yikuthi kona ayivalelwa muntu okufunakala phela yiproof ebhizinisi yakho, wether isitolo sakho esabhizisayo, wether kungathi lakho kwabhizisa kona kungabele proof yaleyo kuphela. So kusiba lula ubana uyithole leyo mali, so ashiye mali ezatholwa kumele ngokuthi le khadi leZANU PF kumbe kutheni, imali etholwa ngosomabhizinisi ababhizikeza ngumonakalo lwana oweluthi.
Nxa ukhangelisisa nje amanye amabhizinisi kobulawayo ungathi asebenza kuhle yini ulandela isehlakalo lesiyana?
Ukhuluma iqiniso, into eyenzakalayo laphana yasibithele emuva kakhulu, ngoba kunezindawo lapho okwabhizeka khona ngendlela ephezulu okuthi izakhiwo zagcina zizithiswa sokungokunye. So khona phana uyabonana abantu basathwele nzima ukubana babisele izinto emumweni wayo vele uyiwo wona kwakenzakalile kwanokwenzakalayo. So akukathuthi kahle, kuyahamba kodwa kuyanayila akugijimi ngenxa obviously yobunzima omkhono wethu esikiwo. Kodwa ukuzameka kuyazameka, nako futhi uhulumende siyabongana ngalo mbuza futhi ukuthi hhayi ingena sininike imali ubana lizama ulibisele enqumeni wenu bese libisela mbiza nambiza naleyo mali. Kukhonoko kuyinto ezancedisa kakhulu ekuthuthukiseni amabhizinisi akoBulawayo.
Wena amabhizinisi asebenza njani sesikhangela uhlupho lwemali?
Ukukhuluma iqiniso akululanga shilima. Kodwa into ekhona yikuthi kona nxa wena uvele kule njongo yokusebenza uzasebenza uzayithola indlela. Futhi thina phela singamaZimbabweni into enhle ngathi yikuthi kona asivalelwa mfula, thina siyachapha sidlule sihambe. Sesivele ebunzimeni obukhulu obuningi obudlula lobo esiko kathesi, kodwa sathutha kuphela. So asuke sibuyele emuva, kuzaba nzima, sizabopha amabroker, sibopha amajambo siye phambili.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF kodwa obekhuluma ezimele sixoxelaye ekoBulawayo. Ezinye intandane ezasala ngemva kodlakela olwaqhamukayo kwele Rwanda olwe-genocide ngomnyaka ka-1994 ezilichumi lasithupha zawondla isizalwane seSouth Africa esihlala kulelo lizwe, unkosikazi Anne Heyman, yena owafelwa ngumyeni wakhe kulolu dlakela. Ubika isithi walandela indlela i-Israel Youth Villages eyayisebenza ngayo lapho intandane lezi ezazidingelwa imuli ezintsha. Kwaba le ntandane ezingu-95,000 njalo umanyano we-United Nations uthi kungabe kwabulawa abantwana bedlula i-300,000 lapho okwabulawa abantu abadlula i-800,000 abomhlobo olabantu abalutshwana kulelo lizwe owamathutsi bebulawa ngabesihutu kuminyaka engu-25 edluleyo. Lokhu kwenzakala ilizwe lelo linanza ilanga lesehlakalo lesi ngesonto ezayo. Amathutsi aze athatha amandla ngebandla le-Rwandanese Patriotic Front elasekelwa libutho lanxa iningi laselibulewe njalo abedlula izigidi ezimbili i-2 million sebudinge ubuphepheli eCongo lamanye amazwe angomakhelwana. Ibandla leli labumba uhulumende womanyano losengumongameli umnumzana Paul Kagame, yena ongumthutsi, kanye noPastor Bizimungu ongumhutu. Kwamukelwa isisekelo sombuso esitsha ngomnyaka ka-2003 esinqabela abantu ukuthi beziqambe ngomhlobo wayo. UKagame wakhethwa ukuba ngumongameli. Ngesikhangele eziqhamukayo namhlanje, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ibhetshu likaZulu le-Habakkuk Trust sezinxuse umphakathi ukuthi uze kumkhosi wokukhuluma ngomoyi umnumzana Lookout Masuku wayelilunga leZipra, yena umkhosi owenziwa iminyaka yonke. Umnumzana Jeremy Brickhill omhlophe laye wayisiphathamandla seZipra ngomunye wabazakhuluma kulo mkhosi oyabe use-Small City Hall koBulawayo namhla emini kusukela ngo-2 o'clock. Ibandla lezanu PF lithi zonke impahla izinikezwa ukusiza abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho u-Cyclone Idai zizafinyelela abaludingayo lolu ncedo njalo akulakuqilibezela. Iphephandaba le-The Chronicle lithi lokhu kukhulunywe lilunga le-Politburo yaleli bandla umnumzana Chinga Dube esamukela impahla ebezivela kusomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Mngane Ncube. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele khona ngenombolo zeWhatsApp ezithi +1 202 465 0318.
Bonani mahlabezulu. Okhulumayo uScott Mpofu ohlala endaweni yaseMpoweni eKweneni. Ngiyayizwa indaba yezinophobia eyenzakala eSouth Africa. Izinophobia yebo ye asiyo into elungileyo ngoba kufa abantu. kodwa ke asikhangeleni ukuthi ekufeni kwabantu laba kusukela ngapi indaba asizame ukuthi masifike South Africa lati singabantu bemzini siziphathe ngendlela ezayenza ukuthi sibonakale ukuthi lapho esuka khona sisuke sihluphekile singathi sisuka lapha thina sifike ngale sizenze ngathi singabantu abalento zabo thina singalaluto singasancengi abantu esibalandileyo kuzaba le problem yikubona kusiba lama problems anje asibeni ngabantu abazaziyo ukuthi sisendaweni yabanikazi asiziphatheni ngokuhlonipha labo bazasizwela babone ukuthi singabantu abahluphekileyo basigcina.
Salibonani kustudio 7. Mina ngibaba uSgadula, ngingu-businessman eMathebeleland South. Lo nyaka indlala ekhona eZimbabwe kayikazi be khona indlala enje. So mina ngibona kwami abantu bazakufa ngendlala. Kuvele khona sebeqalisile ukufa abantu ngoba abantu kabasadli, kabaselakho ukudlokwaneleyo. Yebo uhulumende angazabe uyahamba ebanika umumbu kodwa kaniki bonke, kaweneli lo mumbu onikwa abantu. Uyabona ngesikhathi esidlule indlala zonke sesazibonayo abantu emakhaya bebesila bezuza uncedo kithi ezitolo besihamba siyewoda impupho siwode lokhu lalokhu amafutha sibathengisela abantu. Manje lo nyaka sizawoda sithini? Ipetro iyadura, imali ayibonakali, izitolo eziningi zi-empty noma zingaba le mpahla, intengo sofanele ukuthi ukhwezeke kuphela. Abasebenza emakhaya, amatisha, ama-civil servants bebephathisa abazali, bephathisa lapha lalapha. Phoke lo nyaka labo iholo labo alisakwanisi ukuthi bazigcine bona bodwa. Phoke bangamncedisa njani omunye umuntu? Umuntu omkhulu kahulumende uyakhuluma athi akula muntu ozawufa ngendlala. Kuthi ngabe ukudla lokhu kunikwa ngumbi izinduna, ithi nduna ibe lesiphala, kuthathwa iziphala zamazenge lezana zihambe zifakwe enduneni. Ngalokho okwenzakalayo i-World Vision kumbe World Food Program nxa befika esigabeni sithi kusemathebeleni South babuthanisa abantu, babe sebebuza abantu bona ngokwabo ukuthi right lina lifuna sinike bani lo bani. Kuzaqanjibizwe kuthiwe John Dliwayo. Abantu baphakamisa izandla bethi hayi uJohn Dliwayo ule moda enganika ukudla, uJohn Dliwayo bamkhiphe kulist. Kuthiwe Thokozile Bhebhe, baphakamisana bethi uThokozile Bhebhe kunabantwana emazweni anganika ukudla. Bani bani? Kuthiwe ha abantu abakho abayi-3 bangamatisha banganika ukudla. Into leyana ngendlala ekhona ayilunganga, kunikwe wonke umuntu. So iqiniso mina ngumuntu omdala sengabona indlala eziningi kakhulu, njalo ngazalwa ngomnyaka wendlala. Ngiyabona abantu eZimbabwe lo nyaka bazaphela ngendlala, ngaphandle kokuthi lizame ukuthi uhulumende athi swallow his pride, athi akhulume adeclare ukuthi hayi lizwe elizweni lami kule ndlala, atshele umhlaba wonke ukuthi ngicela uncedo.
Okulisayo nguHenry oseCroatia obuya khona straight eZimbabwe. Le nto eyenzakalayo le Zimbabwe le ukuthi abantu laba abayehlele izulu izulu, kodwa njengoba vele sikwazi ukuthi silama-president ethu angamasela, angibona ukuthi imali nalezo ziyafike ebantwini nalabo ukuthi sizayenzini ezikhwameni zabo ifake kumasilini. Mina bembona wami umbono ukuthi abantu abahambisa uncedo nabehambisa uncedo or becele ilizwe li-next door elizaphatha leyo mali ibone ukuthi kuyasizwa lelo lizwe.
Yebo, sanibonani, ngikhuluma noNcube lapho. Ngokombono wami ngiyayizwa mpela into ekhulunywa ngumkhokheli webandla le likahulumende we-South Africa. umnumzana uSirel nabaphosa. Mina ngibona ngathi into engayenza ukuthi kulunge mhlawumbe ngokuhlaselwa kwabantu, i-youth kakhulu kumele sihlangane, kube le United States of Africa. Kube le United States of Africa ezakhomodeta wonke umuntu, ngeZimbabweni, South Africani, noma ngwakuphi. Kakhulu abantu abahluphekayo behluphekiswa zinkokheli zabo, ukwenzela ukuthi ama-leaders ase-Africa kube ngama-leaders akhethwe ngabantu okusemthethweni ngentando yabantu, bebe ngabantu abasebenzela abantu, kuqedwe i-corruption. Ngoba ngiyabona ukuthi kunzima ukuthi i-South Africa yona iyodwa ithi ingavikela abantu bokuza. Uma bethi izigebenga, singabi igebenga zakhona zibotshiwe yini? I-African Union ne-SADC ngombono wami yizo embona zingamelanga abantu. E-Africa bakwazi ukutshaya umthetho, umuntu kumele ahlonishwe, akula muntu omele abulawe. Kumele kusungulwe uphiko olubhekane nakho lokhu, kube nepolice namapolisa abhekane nezinto ezifana nalezo.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Njalo ungasilandela kukhasi lethu le-Facebook, ufake umbono wakho la, ubhale, sizawubala njalo emoyeni. Ngikhuluma nje silo Emmanuel Ngonya uthi usibukele ese-Francistown eBotswana. Kanye lokhumbulani Ncube othi livuka njani, ngilalele umsakazo ngise-Gaborone eBotswana, ngibingelela izihlobo zami ezisebhinga esigabeni seSiyadindi. Ye, bathi indlala ibhahile khonale eBhinga njengezinye nje izigaba zelizwe, ikakhulu eMathebeleland. Izolo lapha kubalaleli besizwe ubaba uMdenda esithi useBhinga eLusulu, njalo kule ndlala embi laye ukhulume njengomlaleli osanda ukukhuluma ukuthi babona ingani, bathi badala babona ingani abantu baza kufa, kodwa hayi sizabona ngakho. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labaphikisayo ele-Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps liduvule phakathi kwabantu abakade betshengisela bengafuni ukuthi liguqule ukuthi amanzi ezulu lesikhukhula ukuthi aye kwelinye idolobho. Kwatshona umuntu oyedwa kulesi sehlakalo. Inkampani ye-Boeing ivumile ngolwesine ukuthi kwakulokunye okwakungamanga kuhle emtshineni yendizamtshina ye-Boeing 737 MAX 8 okwabangela ukuthi iwe ngenyanga edluleyo, ibulale abantu abayi-157 e-Ethiopia. Kwenzenzakala eMelika. EleMelika lithi lilokhu liqhubeka ngokukhuthaza ukuthi umongameli Nicolas Maduro weVenezuela achiye umbuso ukuthathe umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Juan Guaido, ngoba enguntando kayiphikisa njalo ebikwa ebangela ukuthi umnotho welizwe lakhe uqhubeke ubhidlika umnumzana Maduro. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Maduro esethathele umnumzana Guaido ilungelo lokuvikelwa ukuthi engathonisiswa amacala abikwa wawadala. Isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Quiet Ncube usipha umbono wakhe ngalolu daba.
I-America ungabona izama ukuvikela elinye ilizwe, izama ukufaka umntu wabo, kutsho ukuthi kukhona abakufunayo kulelo lizwe. I-America lapho esutha khona izama ngamandla ayo wonke ukuthi kiphe umongameli abangamfuniyo, akuqalisele Venezuela. Asingakhohlwa ukuthi sekulabo Libya, singakhohlwa ukuthi kulabo Iraq, singakhohlwa ukuthi Africa injeyana, amazwe e-Africa njengabo Zimbabwe labo South Africa kwakugcwela ama mercenaries ababelwela ukuvikela ama business e-America ukuthi Africa ingathatha umbuso. Ayisiyo nto entsha lokho abakwenza eVenezuela. Lingakhohlwa ukuthi eColombia bakwenza futhi. angithi ukuthi ngiyamvikela uhulumende we Venezuela kuyikho sibi, but ongaqondanga kuhle ukuthi America indlela abakuphatha ngayo kayisiyo into enhle.
Ukodwa kusobala ukuthi uhulumende kaMaduro lo ubathwalise nzima njengoba kukhanya kuyala.
Ye, yikho lokho. Khangeni iPuerto Rico. IPuerto Rico wancho yi part of United States. Benzani ePuerto Rico? Khangeni umeya lwana uTrump nangu uqamba amanga ukuthi siwathumela $91 billion. Uyabasola ukuthi imali leyo ingapi. Konke lokho akukhuluma ngamanga kuphela. IAmerica indlela ephatha ngayo amanye amazwe kusobala ukuthi ezinye izinto abazenzayo bakithi hayi amanga mabi, nanxa bezithi ukuthi they are the owners of liberation day, democratic society and so on. Ezinye izinto abazenza kwamanye amazwe bakutshengiseli ukuthi i-America ilobuntu, okwabo bafuna ukuvikela lapha basutha khona.
Lo mnumzana Quite Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela ecingweni ekhona pha eWashington DC. Kwezomculo namhla silo Rebecca Malope esithi inombolo yocingo. Uyatsho kulo umculo ukuthi usehambe zonke indawo, wafika kwebesixhosa bamupha umngqutshu, wafika kwaZulu Natal bamupha amadumbe, kodwa yena kafuni konke lokho, uthi ufuna inombolo zocingo eziya ezulwini. Rebecca Malope esithi nombolo zocingo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga. Ngibonga lo Alex Kankosi othi usibukele eseJohannesburg.